intshengiselelo eIntwasa Art Festival 2018 agijima ngendikimba ethi Realities and Experiences asefike esibangeni esiphezulu. Umqondisi weIntwasa Art Festival uMnumzana Raydon Paya uthi umcimbi wokubukisa imvelo yokucula lemidlalo ukhangelele ukuqala kuviki ezayo ngolwesibili mhlaka 25 kusiya ku 29 Mpandula.
Amalungiselelo ngathi sesihambile sibili sesiqoqile ihlelo yethu. Imidlalo I think isikhona and siyagijima nje sizama ukuthi abantu bebekwazi ukuthi umcimbi ukhona iviki elizayo and wonke unengithi kulungisele, so ithemba abantu bazabuya bezozibonela.
UMnumzana Paya uchaze ukuba iqembu elidabuka eGwanda iJahunda Community Arts labanye bayabe bebukisa imidlalo ehlukile.
Imidlalo mningi abayikhangelele bathi ngokukuzwa nje koBulawayo kule mdlalo enjengeJahunda Arts Community Arts ekhuluma ngeGugurawund, kule film kaZenzele also ekhuluma ngeGugurawund, kule mcimbi ngokwawo oletha amaSoul Brothers, yikho kunengi kwakhona abantu abakukhangelele.
Ethi kumalungiselelo abo okulungiselela inhlelo babhekane lodubo lwemali ngenxa yokuba manzonzo kwezomnotho.
Inkinga njengenjayelo thinke ilizwe siyakwazi ukuthi libe njani ezomnotho economy, so inkinga enkulu ngemali, ngathi ngemali yokuhlanganisa inhlelo zethu. Kodwa kule abanye abazama ukusiphathisa abanje navunyelwe ukuhamba amalozi abanjengabo osisa site si-oso sihlanganele abantu beSkies Metro ukuthi silethe umcimbi wabantu woBulawayo.
Obona ngokuqoqwa kwenhlelo eIntwasa Art Festival 2018, uNkosazana Chipo Mawarire uthi abesifazana lamantombazana asakhulayo lawo azaphatheka emkhosini walonyaka.
Lonyaka iIntwasa Art Festival njengenjayelo izabe isebenzelana labafazi, sebenza ku team la ilabafazi then phakathi enhlelweni zethu silaba sile nhlelo ez khuluma ngabafazi abafazi abaparticipate khona, like sile workshop abafazi abaku arts industry esiyabe sikhuluma khona indaba ezisihluphayo ngathi sisebenza, kube lohlelo oludumileyo abantu asebeluthanda sebelukhangelela every year oluthiwa Women Wine and Words, okuyabe kuperforma khona abesifazana kuphela.
Umkhosi oweIntwasa Art Festival waqala ngomnyaka ka-2005 ngenjongo yokunanza lokulondoloza imidlalo yamasiko esintu kanye lokuthuthukisa idolobho lakoBulawayo njengesigodlo samasiko lemvelo ebukwa ngumhlaba jikelele lokuhlanzeka. Ikhansili yedolobho lakoBulawayo lonyaka idanise uZulu ngokungaphatheki kumalungiselelo omkhosi lo njengeminyakeni. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.